ngokugqwetha senzima kaDuli kodwa kanangathi abanye bahamba nje lokufana bathola umncedi lo umuthi wokufafaza nje banqumisa amasimi akhona otshali kakhulu hhayi banqumisa uthango nje ukuthi uvele inkomo la zingadli umuthi lwane
imningi kanganani imhogoyi khonapho
hhayi imhogoyi iminingi kakhulu sibe ukuthi mungayeuncane nje okuyimhogoyi nje kumnyama kulendizani vile uncane sikodwa indlela okudla ngayo akudla kuyo
manje lenza njani khonapho ukuthi lizama ukuvala ukuthi kungamemetheki
abanye asukufile amasimi lawo bahambe bedinga imithi especially njengelopali ngalimukazi bayithole i-arix bangayithola ngakhona bathi imithi kube fafa nemasimini ngaphandle kwamasimi nje banqoma ukuthango nje lwamasimini ukuthi ungaladlula nje khonapho
umuthi wangkhona malinga kuthiwa kuyini imithi elisebenzisayo khonapho
abanye basithi bazidinga umuthi kodwa angikawuboni umuthi wangkhona
ye akusitshela ukuthi ukudla njani nxa ungatshela uzulu sibini
kudla kakhulu utshani kuyakuqeda amahlamvu otshani kuyaqeda sabaungena emunjini kudle kuthize igodo zomumbu nje zizimele nje zemzili yomvu lengani kuyayiqinile phakathi emahlangeni emahlangeni omumbu gombala yeke uyithiya kuphela okuningi kuyadla sikudla kubi
kungadla kuyaphinda kuphenduke kumbe kuyahamba kuyenza njani
khona kudla kudlula kusiya phambili ulandele umlimela kumbe utshani lapho ungasikho nokudla kuhamba kusiya phambili
so ke kujoni khonoku nxa sikhangele abalimi khonapho-ke elupane
ya kusho ukuthi nxa ungawungenela ensimini gobanje bangaba enzela indlala enkulu kakhulu ngoba kuyakuona abanye sebaphinde lokuphinda kathesa ukulima kwadla kudla kakhulu mvomi ncane kanti ukuphuma nje kuthi kuqede so ungawuqeda sekumele uphinde kutsha futhi ungawungenisa endlala nxa ungaphindanga angeke sivunele ukuthi babadoke singawungadla ngendlela okudla ngayo ukuthi asikwazi ukuthi mhlawumbe kudla kudlula kumbe kuzakudla kuzofika isizini yokuthi sivune asikaboni ukudla njani kodwa kuyadla sokuthi ungawungenisela indlala singawungaphila usidla njani
pho-ke ungatshelani uhulumente
uhulumente ngingamcela ngokukhaza ukuthi nxa engaba le mithi njengabo nqabele ukuthi kungangeni emasimini esincede nemithi yakhona sifafaze emasimini kuze kungangeni phakathi emasimini ngoba sikwazi mhlawumbe ngingafafaza imithi inkomo zidle lazo zife kumbe inkomo zidle khonkhona kuyizibungu zife akukabuleshi ukuthi kuyabulala mba kubulala injwa kusetshanini.